Inkampani Intratec yalobelana isivumelwano lenkampani yamagesi eZimbabwe Power Company ZPC ngomnyaka 2015 ukuze ifake amaphanela wesola asebenzisa amandla elanga edolobheni leGwanda. I-Intratec yabhadalwa izigidi ezimbili zamadola 2 million ukuze ihlolisise ukuthi ingaqhuba njani lo msebenzi. Yaphinde yabhadalwa izigidi ezinhlanu zamadola i-5 million ukuthi ilungise imigwaqo njalo icente indawo engamahektha angamakhulu amabili lapho bekuzafakwa khona isitishi sama-solar panel. Kodwa kuze kube lalamhlanje lo msebenzi awukapheli kungenani lokuthi bekumele ugqitshwe ngenyanga edlulileyo. Lapha be-Studio 7 bethekelele leyo ndawo sithole kungasetshenzwa njalengxenye yeganga lokhu ingakacenthwa. Isiphithiphithi esikhona kule ndawo ngesabantu abatheza inkuni kuphela osekudala ukuthi izakhamiza leli dolobho zithi sokufanele i-ZPC yesule esivumelwano yabhalelana lenkampani kathivayo e-Intratec. Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo ngunobhala jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leGwanda. Yena-ke uthi sokuyisikhathi sokuthi lesi sivumelwano siyesulwe kudingwe abanye abazaqhuba lumsebenzi.
Thina njengezakhamizi zeGwanda okwamaqinisile sikubona njengomuntu owasitsotsayo, owasirobhayo, owasithathela izinto zethu. Ngokumithi ngaso sisebenza, abantu abethu basebenza khona phana, mithi ngaso sisebenza khona lapha, umithi ngaso kuqalisile ukubona ukuthi kulokunye okwenzakalayo. But manje njengoba kungela umuntu wangkhona engani uyavinji uprotectiwe, uvinjiwe somewhere, akaphume aphele ubaba lo. I-contract le iqalise ukutsha inikwe abantu abazenza umsebenzi lo ngendlela efaneleyo. Aso zinto ze-1 iza ze-5 million lezana azifakela phana endaweni yakhe.
Amazwi akagcizelelwe ngunkosazana Juliet Ntiwane othi kukhona okunuka santungwana ngodaba lukaThivayo. Umnumzana Msizi Gumbo uthi njengezakhamizi zaleli dolobho bazibona sebeqiliwe.
Imali eyathathwa nguThivayo yimali eningi okumangalisayo ekumele iphakamise isigaba seGwanda. Lobu yibusela. Mina besikukhangelele ukuthi nxa uThivayo engasakwanisi ukwenza iprojekt le ngawuyabotshwa, ngoba yibusela obusegcekeni. Utshontshele ilizwe, amasola la kumele athuthukise isizwe, athuthukise abantwana, inzalo yeGwanda. Engingelaqiniso lakho ukuthi kambe wayidla yedwa yini, kumbe bakhona abakhulu laba abayidlayo.
Osakhulayo uMthandazo Sibanda uthi sokumele uhulumende adinga abanye abazaqhuba lo msebenzi ngesikhathi.
Hayi, thina indlela iprojekthi le ebanjwe ngayo hayi ayisiphathanga kuhle. Into le kumele ngabe isipha imisebenzi, sokuyisikhathi sokuthi igovernment imthathele lelo tender iphe omunye umuntu o-efficient ozayenza izinto ngendlela langesikhathi futhi.
Iziphathamandla ze-Intratec esigodlweni eHarare azithandanga ukukhuluma lathi ngalolu daba zisithi zixoxe nabe-ZPC bona ezingenelisanga ukuxoxisana labo. Umnumzana Thivayo waduma eminyakeni edlulileyo njalo besaziwa kakhulu ngokuthanda ukuzibonakalisa enkundleni ebulenjini yeFacebook endiza loba ethwele incwaba yemali kumbe ethengisa impahla yakhe ebalisa izimota lezicathulo. Iqula ledalela ephalamende libona ngokwembuka kwamatsha ligugu lamandla kagesi elikhokhelwa ngumnumzana Themba Mliswa libe lethekelele eGwanda ngombimbitho lonyaka lizobona umsebenzi osuyenziwe njalo ladana kakhulu lithola ukuthi akula lutho olwenziwayo. Ngimele i-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.